So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje.
So kulama members of parliament afunwa yizani lomnangako. IParliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa kwenziwa libandla le-ZANU-PF lemthethwandaba evimbe abe-CCC abafisa kungena kukhetho lwama-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethwandaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa okwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethwandaba evimbe abakubandla le-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba urhulumente weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa uMnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxotshiswa edale lepalamente uMnumzana Sengezo Chabango. UMnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele iBinga North edale lepalamente wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama-by-elections nyakenye. Uthi akumangalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenzakele khathesi sokuyenze ukuthi ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa yizani lomnangako. IParliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lapho singayangena la ku judiciary uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudiciary. Kukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhulumi even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo e-parliament kanye la ku-Ministry of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana kulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku-CCC and akula muntu ongakwaziyo lokho. But uthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabopresidenti besinethi besithi bayamlalela, kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF kodwa liyakuphika lokho baba Sibanda. IZANU lithi
hayi, iZANU-PF zwana ngutshele Dube. UChabangu khathesi ukuphe irole, uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulo bufakazi khonapho.
Hayi kayi pay slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye baza kutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu uli ukupay njalo uyathola lamala wensizi labafuel le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuna lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi akala capacity yokuthi athenge iFortuna uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi. I think is profit.
So manje ilizwe liyangaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliyakhona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU-PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi Pakatina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi izalo PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahambe evote ivote yakhe kusasa bona bezalo bayakwazi ukuthi bayi disqualify bakwazi ukuthi bethe alright sesirecall umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi sina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguthaba ngokubulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kwanjalo kuma elections lama double candidates khathesi sokuthiwa kusavunyelwa ama double candidates wasebefuna ukunika uthabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliamente bexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF uyakuphika lokho
na ukukhangeleyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakale ukuthi kuze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess so ngaleyo ndlela thina singeke sichuma labantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphisathi iqiniso silaziyo ukuthi iZanu PF iphathi yabantu ivele izanqeka kuleli khetho lokuyayo
Iye kodwa kulabanye abantu abathi kuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso kono
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa i-ZANU PF ibandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyalifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona i-ZANU PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe lamaye lesandla kumbe yathi mthini hhayi kukho thina sokuvuma esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele ngapha kuvele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapho
iye kodwa indaba wehlala kuvinjwa abantu laba ngani into ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi ukuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baqalana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe sengena ngukhulumende lapho ababe besezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusitho i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sezithe zafika eparliament sofanele ispeaker of parliament amemezele ukhetho angeke ayali ngoba umthetho wabo usitho ukuthi uma ibanze epresident selathi lokhu umuntu asimazi asampule eparliament wena uphinde uphendise njani kusem party yena leyo emkhiphileyo uyabona kusoze umuntu osiwazie segcekeni nto omunye umuntu uyafantanazeuthi hawa umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphikisane nomthetho thina iZANU PF sazise singasekho lawo kuyabe sekungumthetho olawulayo
umnumzana Maleka Inkomo ukubandla leZANU PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC
hayi angikwazi lokho and I think isikhathi eziningi sephumile ekhuluma yena ukuthi akuyena iZANU akasebenzisani leZANU and ngeke afasebenzisana leZANU ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi ngizothina kukho kunye engingakutsho kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo I think lapho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke ukuthi umuntu angafaka i-accusation kumele ayibheke apho phela i-accusation ukuvela umuntu aphongwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthini lo zigeze wena hayi i-system ingasebenza kanjalo umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof and then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma khonoke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoin izana owasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele Russia lihlasela ele Ukraine. Abaphathintambo besigaba seGaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kweHamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoyi. Ye, ukuphungelana ijoyi kutshoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukufungelana ijoyi kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ngekutsho ukuthi sebefungelene. Bengafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho ke
kukhulumisana umlotha. Abantu abadala beqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhuma adle ephandle lola yadle aphume lokho betshintshana inyama leyami ziye kuphela.
Ye.
Sebeliqumile.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona okuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi yomakhuluma kuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke sokuthathwa umlotha. Sebegeza izandla njengoPilato egwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo umbani uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguye obaqamulela ijoyi kakukhethi ukuthi uwumuntu onjani, ingenxa ekwazi ukuba namulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe umuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilalelwa njani, kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ufungelana ijoyi? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ujuqu. Ngapho ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa bequmile benza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudingi ukuthi azeke yinyanga. Uyabe ngumuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa. Uyabe ngumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza, usiko waluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadulela kusasa baba. Ngomanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. igama nguntungami linkumo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Salbonani, salbonani, bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela nje senyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11. Base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona, ungayibala ngaphezulu ngalo uyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu wayelesandla esesithwabhene. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabhene kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mthamba bangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe ukumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulabo ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Unkulunkulu asisize singabi le nhliziyo lengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Siyabakhulu untungami linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jermaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kuGeneral Men's Health. Yonke into ekhiphayo umuntu ekhilisa okanti uthola usizo but nawo athwangisiwa ama-focus areas sikhayelela izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and uthi sithole sibili indawo ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we did have a single men clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth balazo izibhedlela zama
ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela when I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathi abanye abantu ma bengikhayele babephonga ukuthi hhayi lo umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesithiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes ma ngingezwa kuhle isibhedlela ngilasho kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngiqinisele kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu. For the first 3 months bekungena noma indoda eyiyoda eyabuya eclinic. By the 6 month mark ikhesasiselebrate ukuthase sibone isesinyeni amadoda 100 but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of Katesi, there over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uzwa njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethusa ngoba usually ma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Weza Jesus Banda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa labafana bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka lingqinilane le-Namibia Brave Warriors yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba ibafana bafana.
Imisha namuhla abafana bafana yawina, bafana bafana yawina. Kwezinye ke mboni yama-games ayidlala, hayi, iyadlala sibuye kuzwayo. AFCON vele ayikho, ibafana bafana yawina.
ingayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi kuzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo yeAFCON.
Hayi indlala yeAFCON hayi. Based on the results ade khona ekuzenzakala ngibona ingani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso the way they were performing and other players on the Northern Africa Pepe and other players they are playing very well so in Morocco based on what it has done on the World Cup I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala uqala yemdlalo yeAFCON eleGuinea-Bissau linqilana leNigeria, Equatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, eMozambique izanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala leGibhithe. Umbusi Sibanda laye ohlala kobulawayo ufisela iMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, mfisela iMozambique ukuthi iwine. Hayi ngoba iSouth amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le one equalifyayo incede iCape Verde sifike khatshana.
Umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. Umanakan Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengubonile ukhaya ngani hayi iSenegal yathembisa le Morocco la yathembisa yikho sokungawina khonapho. Kukhaphule kusasa njengoba Mozambique la idlala leGhana bona ngani Mozambique yiyo ezathatha
umncintiswano weAFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo umanakan Legwa uthi imidlalo le inzima
kunzima laphana lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde mbona ngani kuyaphambili lokhuya bengicabanga ukuthi ingxenye iCameroon izake zamazame but ayukhiphu onana noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoyemani kodwa yeshi ayamboni iCameroon seyaphambili ingxenye vele izahle iphume yayo ku last 16 ayikwani leya team leya and mbona ngani team ezingane ezinzima ukudla kade singeze West Africa akhanya ngani ngapha ku Southern Africa mboni siphumelela sisiya ngapha
Lezinsuku iningi labantu beZimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAFCON ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama lami ngeza Jesus Bani.
Siyabonga kakhulu eza Jesus Bani. Kusasa ke zimi kanje Guinea-Bissau versus Nigeria kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inqikilana khona ngale le Ivory Coast. Sobuya ke iMozambique iyajana ke leGhana kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt. Sizibona njalo lokuthi abantu bathi nxa sikhangela kuVOA Ndebele Facebook page lingakhohlwa likhasi leni leli elithakazelayo. Ukhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1 lapha ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kweSouth Africa leNamibia uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzani lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu angeliyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke uPeter Ndlovu ke uthi amazwe la ngayo izwekazi leAfrica siwafisela inhlanhla omabili. Leni Lance Epiri uthi hayi good luck phela kuNamibia silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Sibanda ukuthi sibone ngazani ele South Africa. Izashayizwayo kunjalo singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithetho ndaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@vionews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku 1-202-465-0318 leyo ke iWhatsApp. Ngoluvalisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.